Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 kuNtulikazi 2024 Mokip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo, futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iconstitution bayayihlonipha.
Abamele amabandla ezokholo lwesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni.
Emakhaya nxa sisukile lakho sithola seziqedile inkukhu ziyahamba, inkukhu ziyaqeda imbuzi, abantwana bembuzi ziyabe zibamba zisidla.
Inyamazana zendle zithwalise nzima abantu eWange. Wayengumongameli wakule Melika uMnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kuketho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamele amabandla ezokholo lwesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni. Abenhlanganiso ye-Heads of Christian Denominations in Zimbabwe bathi uMnangagwa uza kwenza into enhle uma engasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028 njengalokhu akuthembise uZulu. Kulamalunga ebandla le-ZANU-PF asefuna ukuba aqhubekele phambili ngomsebenzi wakhe esithi wenza izimanga kwezokuthuthukisa ilizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo, futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iconstitution bayayihlonipha. Sicabanga ukuthi vele i-church kufanele ukuthi-ke idlale yona le indima yokuthi imele iqiniso ukuthi hhayi ubaba iba le bizo lakho elihle, waziwe ngokuhlonipha i-constitution, waziwe ngokuhlonipha uZulu. Ozokwenza yikuthi nxa ibandla lakho lizabe liphethe uzabancedisa bona laba bakhonapho, ngoba i-constitution ngeyokuthi lobo yedwa ephumile laba bakhona abafundise njalo achiye isiko lona lele lokuthi umuntu uyaphuma esikhundleni. Yinto enhle kakhulu, ama-churches kumele anconywe ngalokho akwenzileyo. Naye umongameli angalandela izicebiso ezinhle zona lezo lakho anconywe ngakho.
Ye, kodwa siyabona kulabanye abezanupiyefu abathi hayi kahlale phela umongameli akusoze lenkinga
khona. Ye, labo ngabajwayela ubuhlongandlebe ngesikhathi sikaMgabe esokuthi kwenziwe izinto ngendlela erongo, bathatha umkhokheli babe izi bemdumisa bempraise ukuthi ngamapraise singazi. Ngabantu abafuna izikhundla abacabanga ukuthi engcenye uza kuthanda khona lokho abakutshona. Bekungabe kuyavuma vele bekufuna abajezise lezo zikhundla abazifuna bangazitholi. Kuthole laba abakhuluma iqiniso. Ngoba bayazazi ngaphakathi ukuthi balamanga. Sikhumbula isikhathi sikaMgabe. Abantu abasithi uMgabe angaphumi yibo abagijima mhlawumbe sokuthiwa akaphume sebesithi mubi. La yena lo angabalalela bazamdukisa, bazamlahlekisa ngendlela esabekayo.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, obaxoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kutta Musanka, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
Umongameli sekufake egcekeni ukubana yena uyalandela i-constitution. Ngakho-ke asila doubt yokubana lokho akutshoyo kumele kudibhethwe kumbe kumele kubuzane abantu liqiniso kumbe kungamanga. Kufanele njalo kulungile ukubana lokhu ekwenze yilegacy sibili enhle abe eyitshiyile yena ubaba uMnangagwa. Kodwa thina sesikukhangelele yikubana sikhangele lokhu akukhulumileyo uspeech yakhe ukubana kuzaphiwa ithuba lokuthi kuphethwe omnye olandelayo. Yikho sesikukhangelele lokho. So abezisonto bengagadazeki ngalokho asekukhulumile umongameli, usekhulumile yikho ayakwenza.
Ye, siyabona-ke kulamalunga ezanupiyefu amanye ade hayi kahlale chayo vision ya kireka 2030 so kuza hambela na njala konoko
aba korongo ngoba engena kuqala akazifakanga wafakwa ngabantu so abantu balelingele lokukhuluma lokho ababebe kubona kufanele bekhangele okwenzakalayo elizweni so labo balelungele lokukhuluma konoko konke kodwa esiza kubona ilizwi lakhe ekugcineni ukubana yena uthini njengomongameli
lo ngumnumzana Gudamsaka ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa le Studio 7 eseHarare. Izakhamizi zewange leVictoria Falls zithi zifuna urhulumente akhangelisise udaba lokufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle ikakhulu lwalabo abavelelwe zingozi eziphathelene lezendle, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lokhu kuvezwe kunsukwana ezedluleyo emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa iziphathamandla zedalela eParliamente ezibona ngezemvelo kanye lezihlolisisa ngezokuthula elizweni. Injongo yaleli dale ibingekuxoxisana lezakhamizi zibeka imibono ngomthetho omutsha weParks and Wildlife Bill owethulwa ngenyanga kaMabasa wona osalinde ukupasiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa bonke abafisa ukuphatheka sebethule imibono yabo. Omele idale leParliamente esigabeni seWange West Constituency, umnumzana Vusi Muzimoyo uchasisa isisusa sokuguqula lomthetho ka-1975.
Yebo kambe uke wa-amendwa ngo-2001, but kunengi osokwenzakele singakafiki namhlanje. Sesike saba lama-resettlement sokutholakeleke okwembayo phansi ama-minerals. Konke lokhu kukhona kulapho okugcinakala khona inyamazana.
Kodwa okumqoka kuzakhamizi kuba lomthetho uphe abantu amandla okunakekela ezemvelo qede zibuye zithole inzuzo, kutsho ukhansela wekachechethe umnumzana Mkhonto kaChaka Moyo. Uthi izakhamizi kazilali ngezilwane lempisi ezizingela ezibayeni, ngisho lasemasimini sebakhitshwa zindlovu, indwangu kanye lenyathi. Omunye wamakhosikazi ozethule ngokuthi nguMasiwela esuka eLumbora ngaphansi kwenduna uShana, yena ukhala ngodlame lwendwangu. Uthi umakhelwane wakhe eVictoria Falls yaphosa yamephula unyawo imlwisela impuphu kunyangana ezedluleyo.
Amandlandi ehlala eParliamente lami lina libona ukuthi icebo bani, thina sithe one faka nocingo ifence etshayayo. Two, libona injangu lezi ukuthi zingenziwa njani, bezithuthwe ziyefakwa ngaphi ukuze zingabuyi ngabo ngani zingasusa ziye ngale kocingo kuzaba ngcono.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo onguproportional representative council eChisuma laye uthi sebethwele nzima ngendwangu.
Zivine endlini ungaphuma ukhohlwe ukuvala endlini ekuthola sokuphakathi. Utshani kuyakhipha utshani endlini kufuna ukudinga isikhala sokubana kungene.
Unkosikazi Enelis Moyo laye obekuliparlamente esikolo semoso wathunya esuka esigabeni seChisuma wethule ukudangala ngezendle lezi.
Indwangu kakhulu izovele ziluhlupho emakhaya nxa sisukile lakho sithola seziqedile inkukhu ziyabamba inkukhu ziyaqeda imbuzi abantwana bembuzi ziyabe zibamba zisidla.
Abanye njalo bathi lanxa kulokufuthelana lokhu iziqa eziningi zebhili lekazikubeki kucace ukuba imonakalo yonke le izalungiswa njani. Bathi akuqalwe kukhangelwe emuva anduba kulungiswe okuzayo, njalo ibhili lekufuze iyame kakhulu emcijweni yokwenqabela izingozi zemfa, ukulimala, ukudlelwa kanye lokunye okudalwa zinyamazana lezi ezifohlela emizini yabantu ngesimo sendlala lokusweleka kwamanzi endle. Ababona ngezombukiso i-tourism bakhuthaze uhulumende ukuba akope indlela eleBotswana elinakekela ngayo inyamazana. Babuye njalo bacela ukuba iParliamente ibavumele eminye imibono yabo ithunyelwe ngokulotshwa phansi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Sebegcwele abantu kobulawayo lakwamanye amadolobho abakweledisa imali nkudlu okugcina kufaka labo abayithetheyo enkingeni. Abanye bathathelwa izimota, izindlu, inkomo, izitofu lokunye okuthwalekayo. Abathatha izimbazo bathi inzima impilo eZimbabwe kokuthi sebephila ngokuboleka imali yokuthenga ukudla kumabomatshonisa abangelazwelo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kujwayelekile ukuzwa umuntu ekhala ngemali egcine esiya kubomatshonisa abazalisa imali ngendlela engekho emthethweni. Sebegcwele emadolobheni omatshonisa ngesikhathi abantu abaningi bedonsa nzima ezindlini ngenxa yokusweleka khona okuncane okokubamba ithumbu. Lokhu kudalwa yikuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kulabo abalokhu behola kumankampani labasadalala mihla lemihla emigwaqweni bephanda imali yokuthenga ukudla, ukuhlawulela abantwana ezikolo lokunye. Imali ethathwa kubomatshonisa ezala ingxenye yaleyo ebolekiweyo kayivunyelwa emthethweni phansi kweziqondiso ze-Banking Act kanye le-Money Laundering Act. Loba kunjalo kuchaya kuzwele abantu becine besiyadinga imali kubomatshonisa eyokubamba umphefumulo. Unkosikazi Nokuthula Nkomo ohlala kobulawayo ngomunye wasebethwele nzima ngokubhadala umatshonisa.
Ngaboleka ikhulu lamadola komunye umama, savumelana ukuthi ngizambisela i-$150 kodwa bengisenelisa ukumupha i-$50 ngenyanga. Kodwa angisasebenzi, imali yakhe isizalane isifika kunkulungwane eyodwa. So wangithathela istofu lefriji ethi kuvala isikweletu.
Baningi ababhekane lohlupho lolu edolobheni leli, abanye bakhala bethule. Umnumzana Nkululeko Dube obolekisa imali ohlala eNkulumane uthi abantu bathatha imali ezalayo ngesihle.
Abanye bathatha 5,000 babambise ngezimota, izindlu, kumbe inkomo. Ungehluleka ukuyibhadala, angiyathatha oyabe ubambise ngakho.
Udube labanye bakhe kabazweli abehluleka ukubhadala izikwelede ngoba bakubhizimusi lokukweledisa uzulu imali. Ukhansela Mxolisi Mahlangu okuwadi 3 esigabeni seBulawayo North usola ababolekisa imali elenzalo ephezulu lababoleka imali bebambisa ngempahla ensitha.
Uhluphe lalo ngeprogram yesimbazo ukuthi umuntu engehluleka ukubhadala imali yalo, abantu labana baba violence ebantwini, babahlukumeza ngababaningi isikhathi sokuthi umuntu adinge imali yalo.
Umnumzana Persistent Gwanyanya, ilunga le-Reserve Bank of Zimbabwe Monetary Policy Committee, ukhuthaza uzulu ukuba engabi lobudlelwano lababolekisa imali ensitha.
It is quite concerning that the general public is losing money.
Kunzima kwabangagcinisi imali ebhanga kumbe abalamabhizimusi angafaki imali ebhanga ngoba bagcina beboleka imali ensitha edulayo, bagcine belahlekelwa imali enengi kumbe bagcine bethathelwa impahla ngemali encane. Uhulumende uphakathi kokulungisisa udaba lokubolekwa kwemali emabhanga okusemthethweni.
Akwaziwa ukuba baningi kanganani abantu ababolekisa imali kobulawayo lakwamanye amadolobho eZimbabwe. Okusobala ukuthi bathole nzima abanye abathatha imali ekwelediswa nsitha ngomatshonisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Inkampani ye-Microsoft ibika ukuba ama-applications ayo amaningi abengasebenzi kahle kusukela emadabukakusa. Ayivezanga ukuba kwenzekaleni emtshineni yabo. Ukungasebenzi kwama-applications amaningi kwenze ukuba indizamtshina zingaphaphi ngemfanelo, amabhizinisi ame ukusebenza lokunye emhlabeni wonke jikelele. Intatheli zindaba ye-Wall Street Journal u-Ivan Geshovic ubesetheswa icala lokusebenzela urhulumente wemelika ugwetshwe ukuba avalelwe entelongweni kwele Russia ngomnyaka elithumi lasitupha 16. Ubeliphika leli cala. Umongameli William Ruto wakwele Kenya usekhethe amalunga amatsha edala le-cabinet agoqela abaphathintambo abasuse ezikhundleni ngeviki ephelileyo kulandela ukutshengisela kwamalunga amanye abatsha wenhlanganiso zabatsha emigwaqweni bekhala ngomthetho omutsha obubunjwa kulelo lizwe. Weziphathelene lezeMelika, wayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. UTrump wethule umbiko lo izolo kusihlwa eMilwaukee emhlanganweni weNational Republican Convention oqhutshwe namuhla.
So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you.
La ngamazwi kwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump. Okwamanje kuyaxokozela kubandla lama-Democrats ukulamanye amalunga athi kumele umongameli Joe Biden adedele anike omunye isikhundla sokuba ancintise kukhetho oluzayo ukuze benqobe uTrump ngolwezi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe loMnumzana Thabanginari olandela zombusazwe ekhonapha kwele Melika.
Siwubonile umhlangano oyi-Republican National Convention owaseMilwaukee. Kukhanya uTrump lama-supporters akhe bakhanya belejabuzane elikhulu. Ubonile kulebuye labantu abaningi abakhulumileyo, kwaba labantu akade besenza i-entertainment, laba bamaziyo uHulk Hogan owe-wrestling laye kade khona. Bonke besithi bakhuthaza ukuthi uzulu wonke owe-America evotele uTrump. UTrump waphinda watsho ukuthi hhayi, yena bona kungumusa kaNkulunkulu ukuthi waphepha ekuthini kulo muntu wayefuna ukuthi emdule ehle embulala.
Ye, nxa sisikakela ngapha kuma-Democrats, siyabona umongameli Biden ungani uyagulagula i-COVID lokunye, njalo abanye bathi hayi kambe mbijana befake omunye. Kuya ngaphi konke lokho?
Umongameli Biden eminyakeni emine edlulileyo usebenze kanzima ukuthi ize-economy, ukubona kwe-America kwamanye amazwe, le mpila kahle nje yabantu be-America enciphisa ukudula kwama-drugs lawa awe-diabetes insulin. Kodwa khumbule njalo ukuthi umongameli Biden wayengu-vice president ka-President Obama oweminyaka eyi-8. Chiyangalombili. Wasuka lapho wathatha ke waphuma owomnyaka emine waphinda wangena waba ngupresident. Abaziyo ngama-ofisi amakhulu abopresident bakwazi ukuthi ischedule sangkhona indlela imihlangano lokuhamba lokubhodabhoda kuba kuningi kakhulu ukuthi loba lawo usesemutsha ucine udiniwe. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi upresident Biden yena usekhulile. Uyavuma laye ukuthi usekhulile. So kulobu ungabikwazi ke abantu sokulama-doubts ukuthi bamahungahunga ukuthi engxenye engagcine sithi hhayi uthani-ke mphumule. Kodwa ngumuntu okade khola ukuthi uTrump ngamnqoba last time ngo-2020 ngizamnqoba futhi. So yinto ama-Democrats osomele beyisebenze beyibone ukuthi besiya phambili bazakusebenza njani.
Lo ngumnumzana Thabanginari olandela ezombusazwe ekhonapha kwele Melika.
Zimbabwe.
UMnumzana Gatson Spanda, umphathisikolo weMatopo Mission okule domu yabafana eyatshiswa ngumlilo, ucela uncedo lokuvuselela idomu le lokunceda abantwana asebethwele nzima.
Izinto zonke eziphakathi ezasalayo njengoba baphuma bengela lutho zatsha zonke zaphela dududu.
Ye, singathi okwatshayo kuyini baba Sibanda, nxa ungasichasisela.
Amatrasi babo ababelele kubo, ingubo, ama-groceries abo, tanki, yonke nje into ekhona phakathi. Akutholakalanga lutho. Liyabona ukuthi even nxa ususiya kumashawa ngale ma-bathroom, ama-system achile acha azadabuka. So akukho vele singathi thina asikuthengi, yikuqala kutsha ukukho konke.
Ye, lapho ke nxa lisithi liqala kutsha liza kwenza njani? Njalo kuyaba yimali ukuthi lilungise idomu.
Idomu lona ngokwalo vele to reconstruct, we are looking at i-value yedomu ikhonapho ku $200,000-$250,000. Ama-compartments aphakathi wonke sizawa replacer. So i-roof sizaqala kacha, kufuna imali sibili ezwayo, plus ikhathesi i-recommendation yokuthi sifake ama-steel trusses layo futhi building is supported ngama pole awe steel so that we avoid further damages nxa kuthe kwenzakala even i-ceiling eyiyo eyayingeyewood yenza umlilo wagijima kakhulu i-recommendation yokuthi sifake i-asbestos so that's the way to go kuningi sibilo kuyamele sikwenze
pho lapho imali iyavela ngaphi sibhanti izinto zibome kangaka
hayi ukoma ukomile kodwa sikhangelele ama-well wishers ukuthi asincedise especially the former students sesikhankasile ngabo sikhangelele ukuthi bazasincedisa ngoba already the donations are coming in cash or kind.
Ye, nxa ungakhuluma labantu ungadini akukhulume lomphakathi la.
Okusehleleyo yingozi enkulu sibili it was an accident. Siyacela siyakhankasa akungathi zonke indleko esingena kuzo sicela ukuphathiswa especially reconstruction of our dormitory. Laba bantwana ukudingelwa impahla ingubo ama uniform lakho konke nje okubalahlekele.
Ye, uhulumende kathembisi la ukuthi angakuthontisela kancane.
Ngileqiniso lokuthi njoba sesizithintile ingatsha zakahulumende bazafika masinyani vele sebesithembisile ukuzofika. Ngikhangelele ukuthi uhonorable MP wethu uhonorable Edgar Moyo weMatobo district angafika anytime from now. Ngiyakwazi ukuthi uzasiphathela okukhulu.
Lo ngumnumzana Gatson Sibanda umphathisikolo weMatobo Mission obexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Abafunda kuleso sikolo namhla banika abafundi beMatobo ama uniforms.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo weStudio 7 lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube. KuStudio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. So isikhathi sabalaleli.
Studio 7 sanibonani nabalaleli benu. Umfokavuza lapha na edikili bazibendula ichakawo. Yebo, hey, kunzima Studio 7. Kuyazisa ubuhlungu mani ukuzwa abantu bakithi bekhuluma kabuhlungu kanje behluphekile ubazi ukuthi bakhuluma bevele belambile. Ngiyavumelana impela kakhulu nalobo babothe lapha kudlala omadlwane. Amadlwane la adlalwa kulela lizwe. Izwe la laseZimbabwe kalibonge iSouth Africa, libonge iBotswana namazwe ngomakhelwane. Ngoba kube bonke labo abantu abangaphandle bakhona laphana elizweni ngabe sekuliwe kwafa abantu bona labo abasihlukumeza besithusela ngabe kabasekho labahleli khona manje banenhlahla ngoba izwe lelanzelabantu. So ngiyacela nje mina ukuthi ngabe kuthiwa abantu bakithi kube kuyangami nokuvota lokhu ngabayeka khathi kuvotelwana. Kuvotelwa Studio 7 ngoba vele kuyefana biyeke bezibuzela into yabantu into yabo le ngelifa mhlawumbe. Ngoba ukuvota lokhu kwenza ukuthi bona bebe nepower ngoba emhlabeni babonakala nje abantu abanedemokhrasi. Nalokhu ukuthi bethu banedemokhrasi angazi ukuthi idemokhrasi yabo injani. Yazi uma bekhuluma abantu bakhona kuzisa usizi ngoba ungathi ingane encane umuntu omdala onama-qualifications wonke nawo kodwa ukhuluma khona kanje ingane encane. Hayi, siyabonga Studio 7, siyabonga.
Siyabonga kakhulu indaba eziphumayo lapha kuStudio 7 eziliqiniso. Sayithanda bonke abalaleli kusela kothungameli Nkomo sithandele emhlanga uGift Dube abantu bakithi lifaka zindaba njengokuba. Ya, iZimbabwe vela ngeke ibe lama-investors. Ngezizathu zokuthi kuyabonakala ukuthi kubuswa ngenkani iZANU PF yamotsha aze kuphiwe imali ukuthi enanse imali ikhona iyenceda abantu bazifakele ezikhwameni zabo. Abantu kade sibayafa ngendlala beso sinxa kurhola kumbe kusemakhaya beso kurhola abanye abantu abanye kuthiwe hayi abaholi balenkomo. Kade sizula linanga wonke umuntu ulambile akula muntu ivele ulenkomo uziyacuba phela kubese kukhethwana hayi iZANU PF sidiniwe ngayo even aze kutshintsheni umnanga kwakho kungena omunye kuzofanana futhi same thing. Hhayi, lizwe linzima lela ligcina intandane.
Studio 7 basakazi bethu esilithandayo. Ye, siyawezwa amalunga ayiZANU PF athi umnangagwa makahlale esikhundleni azakhokhobe ngoba bona bayahola bathola konke kumnandi kibo. Thina abazali bethu basikhalela imihla nemihla bathi kulo nyaka kunzima kakhulu. kakhulu kakhulu okwenzakala isimo sekhaya. Mina ngakwa asibone ukuthi kukhona ongakutshintsha, kukhona ongakwenza eZimbabwe ukuthi ube ngcono. Hayi mabagiye bona kumnandiyo. Thina sisebunzimeni.
Hello Studio 7, hello Studio 7, ninjani, ninjani? Mina ngingena ngikhala ngalabo abantu abathi bona sithi iDive abangamaNdebele basemathebeleni bathi singasithi iDive. Babona umnangaka kangena siyamthanda, ngena mdala uzokhokhobe, okhobele esikhundleni sakho siyamthanda mdala. Baphelele kahle emkondweni, bebona kahle ukuthi uMngabe wayenza ini, wena basafuna futhi ukuthi umnangaka wabuse aze ahlale iminyaka efana kaMngabe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi werumba olodumo uMokis Ncube weqembu lakhe leMokis Connection. UMokis ulamadlala ede aphezu kwamajumi amabili, kodwa uselesikhathi esithile mpela engethulanga idlalade elitsha. Abalandeli bakhe bayabuza ukuthi kungani. Nawe xoxa lonto kwamele isigomo weStudio 7.
Umokisi ukhona. Hayi zomculo besamise ngamakhaza nje kwamanje, hayi sizaqalisa. Hayi ngakhathazeki abalandeli, hayi sikhona impela.
Amadlalade Ncube usulamangakhe?
Hayi selikhohliwe, ngithemba konapho kubo 28 to 30 ama-albhamu engilawo. Ingoma mpela zazi ubhedi ngu-Irene.
Irene
Sibone lapha ucela uncedo, sithi wena ungumlimi ulima ngokuthelezela kodwa awulakho okokusebenzisa, ulutholile yini lolo ncedo? Njalo ulimani kahle kahle?
Ngumlimi mpela ozayo, saphoxwa lizulu okwamanje. Yayi ngangicela uncedo kumajita wonke omhlaba lapha maphandle kwelizwe ukuthi bengisiponse njengomdala. Asisakwanisa ukuyasebenza ngamajojo kumbe ngamasola, kodwa-ke azwi ngoba abantu bakathesi bakukwelekela ukuthi ufile. Hhawu, uma usufile imali eziningi, noma ucela uncedo usaphila, hhayi akula. Kodwa-ke hhayi, ngiyathelela mpela ngamagaba.
Abangadinga ukuxhumana lawe mhlawumbe ngokomculo kumbe ngohlelo lwakho lokulima bakuthola njani?
Iinamba zami zezima ufona i-0774415886 nxa ufona direct ngeZimbabwe. WhatsApp yami khathesi ngiseZimbabwe but ngayidownloada nge-South African number 27 code 7372076 15.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwi?
Ngingalahle ithemba ezikhona vele. Lo nyaka sazama phela ukuthi abalandeli bakhiphele, alingakhathazeki kakhulu.
Ngolibalise moyeni ngenjabulo ngumthombo osithembayo uGibbs Dube. Lilale, ibe lempilaviki elijukele.